Endabeni zethu lamhlanje lilo Gifts Dube. Abantwana abaleminyaka engamathumi amabili lanye abayizizalwane zeBotswana kodwa abalamaphepha njalo atshengisa ukuthi bayizizalwane zamanye amazwe balakho ukulahlekelwa yikuba yizizalwane zeBotswana. U-Retired General Constantino Chiwenga uthi ilizwe leZimbabwe lizimisele ukwamukela osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ebona ngabantu abalesimo se-autism ethi ngabangekalitholi ipulazi abaliphiwa nguhulumende ngomnyaka ka-2016. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa okwethulwa ngamapholisa athi azajezisa okumangalisayo abantu abazakwenza udlakela ngesikhathi sokhetho. Kulavidoku lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngesimo se-autism. Liyasazi na isimo lesi? Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 0012024650318 zaphinda njalo 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapas 7 ntambama kumakhakhazi athi 909 am 4930-6040 laku 15460 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp lakufacebook ku-VOA Ndebele.